Abanye abantu edolobheni leli bebezisebenzela njengehlala yenza namuhla bezithi babhekane lenhlupho ezingapheliyo. Batshele iStudio 7 ukuthi kabalamali yokuthenga ezifele emlonyeni lokunokudliwa ngosuku lolu. Umnumzana Thandeko Zindimkandla oyisakhamuzi seGwanda uthi usuku lwekhisimusi luhlezi lukhangelelwe ngabaningi ngoba luhlanganisa abantu ngendlela ezijiyeneyo, kodwa yalonyaka ikhisimusi yimboza.
Aluba yimbiza ephekwayo ngabe yimboza ehlula lezinja, ngoba akulalutho lokujabulela, akulalutho lokuthokozela. Abantu kabalamali, abantu kabalamsebenzi. Angithi ikhisimusi kumele kudliwe izibili boco. Lezo zibili boco zingaba khona emavinkilini labo okuthengwa khona, kodwa imali ayikho.
Ugcizelele sithi ikhisimusi yakulezi nsuku ayisajabulisi njengezolo ngenxa yomnotho obhidlikileyo.
Ngikhangele nje lapha ngibona abantu abanye lokugeza abakagezi, kanti-ke ikhisimusi izolo bekuvuka kugezwa kudliwe kusesekuseni kuhanjelwane kuvakatshelwane. Khathesi yilowo lalowo uhlezi labahleli khona uzidlela inqweqo zomlomo. Kwezinye indawo njalo laba abasemadolobheni amanzi kawakho, ugesi kakho, imali kayikho. Lalaba balenqola zomlilo amafutha abawathela ngani ikhona ekhalendeni, kodwa phakathi kwabantu kayikho.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Elliot Sfindi esinye isakhamuzi seGwanda othi kube lokuthilelwa kwempahla ezitolo ezivalisa isinkwa.
Thule ukwenza ukuthi kuthule, because befinta sijayele ukutholakala ngamakhisimusi azitholakalayo. Even isinkwa people are just rushing to from ingqomuntu ufuna idazini kuthiwa kuthenga two, kumbe ubona imoto ivela koBulawayo asilabheka la uzokuthiwa isithengwe yonke yaphela.
Unkosikazi Thabitha Moyo uthi lanxa ikhisimusi yalonyaka ibiduma, yena nomndeni wakhe bayayijabulela.
Namhla ngiyatshona ngilaba ngikhaya sicelebrate ikhisimusi sisidla ndawonye. Ntambama ikhulapho eziyabe zisiwa khona manje, cause siyabe sisiphekile inkukhu makhaya, sizihlelele sitshwala lebrayi, sikholise nje njengemoli.
Umfundisi uSaint Fanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe, uthi abantu bengalahli ithemba loba bebhekane lobunzima.
UNkulunkulu usinika ithemba elitsha elokuba ngasitshiyanga uphakathi kwethu, njalo ke yonke imumo esingena kiyo uNkulunkulu kiyo. Ikanti njalo yena uNkulunkulu akulalutho olumehlulayo. Ngalesi sikhathi seKhisimusi isikhathi sokuba ithemba lakho livuseleleke, ungalahli ithemba, kodwa uthembe ukuba uNkulunkulu khona ulathi. Njalo kube isikhathi sentokozo sihlangana lemuli zonke endaweni ezehlukeneyo, njalo isikhathi sokupha ukuba ngalesi sikhathi lawe uphe omunye umuntu esinye isipho.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abagoqela abahlala kwele South Africa abaziwa ngokuthi zindiva, labo baphenduka ekhaya ngobuningi babo lonyaka loba bedonsa nzima lapho abasebenza khona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.